ngibe ngimtshana nenhliziyo yami yonke. Umina udale bengimtshana nenhliziyo yami yonke. Umina udale bengimtshana ngomoya wami yonke. Umina udale bengimtshana ngempilo yami yonke. Yemini udale bengimthanda ngomoya wami wonke. Awumini udale bengimthanda ngempilo yami yonke. Yemini udale bengimthanda ngomoya wami wonke. Yeah.